sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 20 ku Hlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe kuphathisa uzulu lokho.
Inxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenzile uqalana announce ukuthi laba abanounce la bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenzi sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungise balungiselele and kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo.
Ngiyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade sesesaba ukuthi akokuthi ngisuthi singini lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi into engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla leMDC ingene ezitaladeni zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo eyetiergas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah, mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezenza into yaqala announce. Ngoba ukuthi nxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenzile uqala announce ukuthi laba abanounce la bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenzi sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungise balungiselele and kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni ngimekeleukuthi ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi zabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule ezitaladeni yena azange abonakali so kathesi-ke angazi ukuthi inteni ikho ngifuna ukubona sumuntu hami-ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hhayi uqinisile into enayenza ngizabona ngakubhati kangikholela ukuthi kuzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhangele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya khumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayitshunta insiba uyithwale ilambe ithi lambile uyijikele phasi ihoyela umuntu isukulandela. Yikho engicabanga ukuthi kufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho. Kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni. Abantu bephana le nkukhu ezifonela umumbu zithunta insiba. Kungathi le hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa, futhi kwahlelwa. wakhayela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngenza ama-press conference ku-announce into ezinye ngomntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokho mina mbona ngani ha ngizakhola sokwenza kile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelele abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyaletha umahluko andifike sakubona kamazwe amaningi kenzakala uhulumende yacine seleki ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela ofunwa ngabantu khona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babaphendule njani nxa kuthiwe kutshengisela kodwa-ke kutshengisela akusocala anti kuyavunyela kusekelo sobuntu seZimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula singakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengaiki ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hhayi kuyasebenza kodwa bathesi mbonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Nhlahlantiweni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni yokobulawayo. Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Uhanjiswe eWilkins Hospital ngolwesibili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kuCouncil yeHarare uDr. Prosper Chonsi ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa awuthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsa Nqahadebe utshele umuntu ongamela inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba into neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa lakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basenhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo ngokuhlalisika kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngibe eduzane nabangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngeyindlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo yindlela yokuthi yikusesijayele ukuthi yinhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
ngaba liqinisa ukuthi abesengithelela abanye kodwa hathi lapha lami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Chonsi lamanye amadokotela esinawo kusithi kanto laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye ngezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akula yisikho ukuthi baphonge umyeke ahambe ngakwabo bengamkhangeli ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansila weHarare wexoxa ecingweni Lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimota wepetrol lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elendosakusa eleZimbabwe elilengoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLadysmith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Owayinkosikazi kamuyi uThawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishius Moyo ngelanga owetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwa ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabo ufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ndinjani? Nami okusenhlizweni yami kuloko kuyikhonoka ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele ama-tickets kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. Bazimisela ukuthini kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje. Kodwa okunye enkuzile kumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi school fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Wasalibonani bakwethu ekhaya, mbingelele. Igama lami nguSibusiso Nsele Linda. Ngisacela nami ukuphosela nje izwi kunempo engibone kuma-social media abathi abakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngobulawayo. Okokuqala, ubulawayo uvula umlando wamaNdebele akamzilikazi kamashobana nendodana yakhe uLobhengula. Amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke nganti bona umlando kamambo owalahleka, izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje, ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya nehanda buyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sabona nibasakadlani balaleli ngichume echolocho. Hhayi, mina nisijayizani bantu ukuthi konke ekukhulumayo kayiwenzi, iphathi yamanga kuphela. Labantu abasele abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungathiwa mzelikepheli mzelikepheli, ufule lapha tuzeleni batshaya izandla. I-40 years likambilula lokhu kukhulunywa amanga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupporta i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo. Ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunane umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo, ngaba ngabantu bakamnangagwa. I'm sure lithwini likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu sasiyimi futhi uThembelile. Isifiso enginaso ukuthi ngenye imini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe, ngoba ninje nginefamily lapho, nabazali, ingane ziya esikolweni, zigcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho, sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli kwithalente okumele siyisebenze kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulaba abasegoli, amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kulelalizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le namba e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje e-time yami ngikhuluma ngalelalizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Eyi, sibona udubo lwasekhaya lolo, eyi. And manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye lana abasakazi bafaka abantu ababuya koThintlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MDC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokho, hhayi, I'm sure wena ndoda okhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga. Salibonani basakazi, salibonani mthakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma usuku lwe-21st movement kwabatsha. Singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibe likuthi ngakuthiwa uMnangagwa liqinise ukuthi wakhipha uMgabe sona. Ngale sula lifana nje lifana lelikaRose, kwakule khefu likaRose kudala, Rose and Founders la. Lakhitshwa likhumbuza isitha elisesaqhoba amaNdebele esebenza nana lo ovumelana losuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana kungane lesuku oluhle. Ngilusizi nxa ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komthwakazi kusase labantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni bayahawula. Ukukhulunywa bengilalele kathi mhlawumbe ukukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Semazweni lapha emazweni abantwana abatsha kumbengithi abatsha abasebenzayo, xa usebenza emazweni kule mali yokuthiwa yitaxi, yonke into eyithengayo iyathatha itaxi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali yetaxi imitshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhela izakhiwo bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni, azwisa ubuhlungu nxa lokhu esasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Asisasakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini-ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele-ke udaba oluthi utholakale engelalo, njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho-ke asifuni ukusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo-ke kulabo-ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ye, siya-live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama. Sisa-live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona-ke kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabab lize lihlasele inkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Ukuhlaselwe idolobho le-Khoyoli kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabab ephinde yahlasela e-Al-Salini ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalas. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane kumanyano we-EU. Sokusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwelemelika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxompikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawo nalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg loBiden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yeboke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo lamhlanje ngesizwe umculo weqembu lendosa kusa. Leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya Siziva phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Sibanda, uMduduzi Moyo, okwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo Nomo Sibanda.
Inkabi yami, inkabi yami, yethonsa lansima, yekakani, iminyaka, shumi lasikhombisa, ayivunanga, nisho lendibilishi, yafa ngomlanjwana, bonke abantu mabayibheka, bayibiza dubekile, hluphekile, khathazile, wesiphila nzima. Yonke le minyaka bengiphila kuyo, baphenduka inhlekisa.
Ngabe kwenze njani?
Lafana njani ukuhamba esandleni sombumbi, yaphuma emfolweni inkabi yami, lajika isondo lase lajikela ngakini.
Avuke useni,
avuke useni, ngabheka esibhakabhakeni, ngayibona le nkanyeselo msila yempumalanga.
Indosa usa,
indosa usa, yaphumala zindaba zimnandi, kade kwaba mnyama, kade kwaba mnyama, kade kwaba mnyama, kade kwaba mnyama, kade kwaba mnyama.
Aye inzwisa yomculo wento sakusa singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Akhelwe bandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana owesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela yagcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.